Abantu abaningi bathi ukwehluleka ukuthola imali emabhanga laleyo ethunyezwa izihlobo ezihlala kwamanye amazwe kubephula inhliziyo ngoba bebefisa ukudla izibiliboco njengalokho ababekwenza kudala ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bathi okwamanje bazehluleka ukuthambisa imphimbo yabo ngamanamnede lokudla amakhekhe lerayisi ngoba konke lokhu akusathengeki ezitolo okukhuphulwa khona intengo yempahla mahlayana ngosomabhizimusi. Umsakazo weStudio 7 uxoxa labanye abantu edolobheni leli abakhanye behlulukelwe ngokuswelakala kwemali, ukukhuphuka kwentengo yempahla njalo lenhlawulo yamabhasi athwala abaya emaphandleni. Umnumzana Thandanani Mpofu osebenza njengomncedisi kamchayeli webhasi uthi abantu bayahamba sibili emakhaya kodwa babhadala nzima ngoba bayehluleka ukuthola imali emabhanga.
Bahamba sibili abantu kodwa kukhalakhala izimali babhadali ngendlela okumele babhadale.
Baningi abakhala ngalokhu njalo langokwenzakala elizweni abanjengomnumzana Ntando yenkosi Mhlanga.
Ngilusizi kakhulu lonyaka ngekhisimusi yalonyaka, kunzima sibili amangamabi lokho mina ngahlala layo angaze ngiyiboni ikhisimusi enje ngoba kunje nje siyabe sithembile ukuthi nxa kufika lesi sikhathi siyabe sesilungiselele labantwana izschool fees ama-uniform sesithengile. Kodwa kwalonyaka hayi, kuzima, asikwazi kumbe ngumumo welizwe kumbe kuyini kumbe yamabhondi laba sibisele wona asesibulalele i-economy shiwa sithwele nzima okunye okumangalisayo.
Umnumzana Charles Lunga uvumelane lo moyo.
Hayi, nikhisimusi songani sokungihlula kakhulu ngoba ikhisimusi nxa ngikhangela mina nge-4 years back lezi ezidlulile kuze kufika namhlanje mina ngika-enjoy ikhisimusi, even labantu abama baka-enjoy ngoba so far kathi njengalo nyaka vele ku-west than kweminye iminyaka ngoba so far kathi sangathenga ilutho into zabantwana lami ngokwami angikwazi ukuthenga even noma le-socks. I-business ayikho, akula ukuxokozela akulani, but abantu bagcwele e-town city but awukhali ukuthi kwenzakalani. So angazi ukuthi kungaba njani, into yathi ziyadura emashopu akula nto ethengekayo, imali yakhona ayikho, i-cash yakhona ayikho. So angazi ukuthi kunjani, ingaba bakwenza into zaba flexible bantu bakwazi ukuthi bethenge into ozokuthi bekwazi ukuthi bedle. Khathi esiyi-chicken nathi esibo-150 khathi esiyingidla i-chicken nayo ngisakwanisi sengiyakudla imbhida sothi ngitshona endlini ngiyatshona ngisenzani, sengiyatshona nami ngisemsebenzini kwabha lami ngizama ukuthi ngingadobha lami okuncane lami ngikwazi ukuthi thengile abantwana mpela.
Lokhu kule ndwendwe ezinde emabhanga koBulawayo lapho abanye abantu abalala khona bedinga imali yokuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi. Abathunyezelwe imali ngabahlala kwamanye amazwe kusetshenziswa iWestern Union labo babhekane lokusilela kwemali. Kodwa abanye abalayo imali babonakala bethenga impahla lokudla emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.